Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ziku 18 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kunezizalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza.
Kube khona ukuhamba kwamaphoyisa abebheke izitolo zabantu abangenamaphepha.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisele ukuvota ezabelweni zeMandebeleni.
Okusho ukuthi sesilabantu ama-representatives esiwathumayo ukuthi ayesimele ephalamende abe lonke besiba malutshwana, osokuzathi ku-increase esingathi i-marginalization esivele sekiyo.
Ibandla leZANU-PF lithi lizabutha izihlalo zonke ezincintiswa ngenyanga kaMbimbitho kukhetho lwama-by-elections njengenhlala yenza.
Sesiredi kabuye sinqobe njengoba vele sihlala sinqoba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Zimbabwe esilala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kulezizalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza. Izolo kulemfanekiso kamabona kude ebithunyelwana emafonini itshengisa abenhlanganiso ethiwa South Africa First ixhasana lamapholisa ukususa abantu bokuza endaweni zabo edolobheni leTerfontein. Kubikwa lezi zehlakalo zenzakale endaweni ezijiyeneyo ezigoqela leSoweto. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika esihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Okwenzakala eTerfontein sithole nje kakhulukazi ukuthi kube khona ukuhamba kwamaphoyisa abebheke izitolo zabantu abangenamaphepha, befuna njalo nabantu abahleli ezindlini okungekho emthethweni kumbe bengenawo amaphepha namalungelo ukuba kwela South Africa. Sikubone ukuqala endaweni ezinjengabo Eldorado Park, lapho iqembu lezepolitiki elibizwa nge-Patriotic Alliance elanqoba khona. Ngakho liqala ukuhamba lithi sesahamba sathembisa abantu ngesikhathi sekhetho ukuthi abantu bokuza abahlala lapha ngokungekho emthethweni labaphumi bahamba. Ngakho sibone beqala lokho, so siyabona ukuthi ngemva kwalokho indawo eziningi nazo ziye zalandelela nabo Rosetten Dab ukuthi bazingenele emphakathini behamba bexotsha kumbe belwisana kumbe bebopha abantu bokuza abahleli okungekho emthethweni.
Lona udaba lobandlululo lwabantu bokuza, i-xenophobia, kuyenzakala yini? Ngoba sizwa sokule nhlanganiso ezimbalwa ezingani ziyakhuthaza khona lokho. Kunjani umuntu
indaba yokulwa ngokohlanga kumbe inketha bechabi ukuthi abantu ababukuza kabafuneki la iyenzakala yona? Kodwa kufuneka sizwisise ukuthi ngesinye isikhathi kulokukhalaza kwabantu ukuthi abantu abangenawo amaphepha namalungelo okuba eSouth Africa kufanele bangahlali babe khona. Kungumthetho lokalikhi lizwe elifuna abantu abangenamaphepha okuba selizweni ukuthi bahlale bekhona. Ngakho siyakuthola ukuthi kukhona lapho esithola abantu besilwa ngokusemthethweni ukuthi cha, sikhathele ngabantu abahlala kuleli lizwe abangahlala bengokungekho emthethweni, njalo bayenza ubugebengu kungabi nendlela yokubathola ngoba imininingwane yabo ayikho ndawana thize lapha kuhulumeni okwenza kube nzima ukuthi nabantu abenza lobo bugebengu babanjwe. So kufanele ukuthi ihlukanise phakathi kwabantu abafuna ukubona iSouth Africa ihlala abantu abahlala khona ngokusemthethweni nalabo abanenzondo jikelele eyabantu bokuza abangafuni nje umuntu wokuza. Akhona amaqembu amabili wonke lawa khona.
Mazwi bani ongawachiyela izizalwane zeZimbabwe esezidlela evalweni ngokubona imfanekiso kamabona kude lokuzwa ukuthi kukhona okwenzakalayo? Bangathatha manyathelo bani? njani ukuthi bazibuthole bengekho engozini yokuxotshaniswa ngabantu beSouth Africa.
Isixwayiso sethu ngesokuthi abantu kabahlale bephephile. Makunendawo lapha bezokhona ngoba kunamaphepha azulazulayo akhankasayo anxusa abantu ukuthi bayohlasela abantu bokuza okuthiwa ngabo Operation Dudula, lapho kuzobe kuxoshwa khona abantu bokuza. Siyaqhuqhuzela izindlalwane zeZimbabwe ukuthi zisuke kulezo zindawo, ezindaweni ezingathi zinokuphepha nokuthula, ngoba isimo sikhomba sobala ukuthi nalabo abanezincwadi sebengahle bahlaselwe kanye nalabo abangenazincwadi. Ngakho isimo kasimanga kahle, kanti njalo nohulumeni asimboni ephakama okwanele ukuthi avikele amalungelo abantu bokuza labo abahleli kulelizwe ngokusemthethweni, kumbe noma bengekho emthethweni okusemthethweni, kodwa akakufanelanga ukuthi abantu bazenzele bathathe umthetho bawufake esandleni sabo bagcine bebulala abantu. Uhulumeni kasimboni esenza okwanele ukuthi labo ababulala abantu bokuza bahambe enkantolo baboshwe. Kungakho sithi isimo kasanga, siyakhuthaza abantu ukuthi baziqaphe zonke lezi zindawo lapho kunodlame khona, bazixwaye bakuthi bahlale lapho, basuke kwezinsuku ezithize bahlale lapho kuphephe khona, ngoba isimo asimanga kahle eqinisweni.
Umnumzana Fusa Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda
siyovota, sivotele
inkonzo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisele ukuvota ezabelweni zeMandebeleni. Isigaba sakobulawa yiso esihambela muva ngabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili alengxenye 254,000 ababhalisele ukuvota, silandelwe ngeseMatabeleland South esile 259,000. Kuzobuya iMatabeleland North yona elabantu abangu 335,000. Lokhu kutsho ukuthi izabelo lezi zilakho ukuqunyelwa indawo zabameli bedale lephalamende lakumakhansili ama-constituencies. Isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023, inhlanganiso ekhuthaza ukubhalisela ukuvota, umnumzana Nkosikhona Dividi uthi abantu kumele baphume bayibhalisa ngobuningi lapho sokuqutshwa uhlelo lwe-mobile voter registration olokungena ebantwini iziphathamandla ze-ZEC ngenyanga ezayo kanye lakunyanga kamabasa.
Lokhu kuyethusa kakhulu njalo kusinika umlando ikakhulu le-Ekhaya Vote, ngoba inani elincane kakhulu kuma-registered voters iBulawayo, kulandelwa iMatabeleland South, kulandele iMatabeleland North, okutsho ukuthi umsebenzi we-Ekhaya yikho lapho esigxile khona. So sifisa ukuthi sixoxisane labazali sibonisane ukuthi thini ukuthi abantu baregister ukuvota, ngoba lokhu kutsho ukuthi sesizabuswa ngabantu abangekho kuregion. Lokhu kutsho ukuthi endaweni enjengakobulayo kulama constituents angu-12 seyagcina sengu-9, okutsho ukuthi siyabe silabantu ama-representatives ethu esiwathumayo ukuthi ayesimele ephalamende abe lonke besiba malutshwane, osokuzathi ku-increase esingathi i-marginalization esivele sikiyo. So kutsho ukuthi kuqakathekile ukuthi kungabe siyaregister ngobuningi sibe kwazi ukuthi sinentene ukube si-increase ama-seats ethu esilawo ephalamende, kwezokuthi sithuma abantu abazasimela njalo begoqe imithetho ezasincedisa njengabantu. Lokhu futhi ngigcizelele njalo ngithi i-resource distribution ikakhulu ku-national fiscals bakhayela kakhulu inani enjengayo naleyo yokuvota, ukuthi ho endaweni enje kule mali engaka, kulabantu abangaka, so singafaka imali engaka. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikukhayele futhi ukuthi even into ezinjengabo service delivery ziya-affectwa kakhulu ngenani labantu abarejisileyo ukuvota. So nje Vote kuleli viki kusukela kusasa kuzoke fika Friday, sabe singena kuma communities lapha kobulawayo sixoxisana nabazali ikakhulu endaweni lapho ade kungela ama MPs khona okuzaba lama by elections. Sixoxisana ngoba mhla ka 1 February kusiya mhla ka 28 February kuzaba le mobile registration please. Esikufisa ukuthi laba semaphandleni lawo bephatheke kunhlelo zwalezi zokubhalisa ukuvota, sikhuthazane Ekhaya Vote sithi kuqalise ekhaya, asikhulumeni ngendawo zokuvota sisekhaya.
Kuyini ongakukhuthaza abantu beMatabeleland laba kobulawayo abalakho ukulahlekelwa ngama-constituencies ngenxa yokuthi balutshwana ababhalisele ukuvota?
Enga ukuthaza abantu ukuthi asiregister ukuvota njalo sivote ngoba kaningi ningi abantu basibuza ukuthi singavota kuyatshintshani singavota kuzathini kodwa emfisi ukuthi sikhangelisise sikukhangelisise ukuthi khona nxa singavotanga kumbe nxa singaregister ukuvota izabelo zethu ziyaqunywa kusho ukuthi vele siyachaza sesingana sikho eZimbabwe njalo sesikhangela ukuthi i-resource distribution kukhangelwa abantu ukuthi bavote njani bese sikhangela futhi service delivery lapho esihlala khona thina emathebeleleni khona lapho kungaba semath north kungaba semath south kumbe kungaba seNkobulawayo khona la yizinkinga ezikhona zona lezo kumele ukuthi siqondane lazo njengezakhamizi siyenze i-decision yokuthi hayi siza participate esikufundile iminyaka yonke le edlulile esikufundile kodwa into yokuqala kumele siyenze ukuthi asiribhalise nini siyevota
umnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli somanyano ukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi owe ekhaya vote 2023
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivoteni ngona
asambeni madoda
siyovota sivoteni
ngona lezanu PF lithi lizavota izihlalo zonke ezizancintiswa kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaMbimbitho ibandla lezanu PF livame ukunqoba kukhetho lwama-by elections kuza kuba lokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende angamachumi phose amathathu 28 lamakansila edlula ikhulu 106 kukhetho lwama-by elections siqoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ibandla lethu elezanu PF lihleli lingena ebantwini ngesikhathi zonke lifuna ukubana liyenze izinto ezizabisa inhlala ngcono ebantwini nanga-ke ama-by election asebuya asesondela thina njengebandla lethu elezanu PF sizimisele njalo siyenza amalungiselelo wonke okubana sikwanise ukubana sifake abantu abazasimela kulowo mncintiswa kwama-by election siyakwazi ukubana i-history yasitshela ukuthi vele asikaze sinqotshwe kuma-by election ngoba siyabuya sikankase singene ebantwini sibatshengise ukubana iphutha debelenzileyileli base belungisisa-ke khonapha kuma-by election sokungena abantu bebandla lethu elezanu PF
manje ngokubona kwakho ubona ungani ibandla lezanu PF lilakho ukuthatha na izihlalo eziningi kuma-by elections azayo kuzigaba zonke zelizwe
abantu abaningi ezindaweni eziningi lapho kulama-by election khona kukakhulu emadorobheni lapha koBulawayo laseHarare oMtare nendawo ezitshiyeneyo kungananzelela sekule 21 years belokhu befake i-MDC ezihlalweni zona leziyana manje nxa usukhangeleke ukonakala osukwenzakele kakhulu kakhulu emadorobheni naba khangena imigwaqo isifile abantu amanzi abawazi aphuma empompini amasuweji ageleza indawo zonke konke lokwana kutshengisa ukubana abantu kade bebafaka bebabisela ezikhundleni ezizobangabokhansela kumbe MP ngabantu abangabambanga kuhle udaba lokuthuthukisa izindawo zabo lezi so khonokwana sesibabonisa abantu sibatshengisa ukubana hhayi libazamile kwehlule phendukani ngapha ekhaya silungise ubone-ke ubona kuyaba lenqubela phambili enkulu kangakanani ngakho-ke hhayi sizimisele sesiredi ngabuye sinqobe njengoba vele sihlala sinqoba
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekoBulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivoteni ngona
asambeni madoda
siyovota sivoteni ngona
ngatsha nezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo lolu gatsha luthi njalo kulabantu ababanjwe leli gciwane le-coronavirus abangamakhulu afika phose amane 382. Iningi lababanjwe leli gciwane abangamashumi ayisithupha lalihlanu 65 ngabesigaba seMashonaland East, kulandele abesigaba seManicaland abangamashumi phose ayisithupha 59. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 bazinkulungwane ezifika phose ezine
3961. Lo umsazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwe sephuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Uma manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi abafaka amabhakani okukhumbula abantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi asebhonjwa ngabantu abangaziwayo kwakuvele kungekho emthethweni ukufaka la mabhakani. Iphephandaba lobulembu be-internet ele The News Hoax lithi oyingunkosikazi kamsekeli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa uqulekile phandle komthethwandaba izolo eHarare. Umbayiwa ubesemthethwandaba ethoniswa icala lokufuna ukuzitshadisa yena umkakhe uChiwenga elele esibhedlela egula engazi icebo likambayiwa, kodwa yena umbayiwa uyalilandula leli cala. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iyeze likangqwaqwane litshaye izwekazi le-North America latshiya inkulungwane zabantu zicitshelwe amandla kagetsi njalo zingenelisi ukuvakatshelana. Iinkulungwane zendizamtshina zehlulekile ukuphapha zisuka kwele Melika ngenxa yomqando lo owesnow. Amapholisa kwele India abophe umfundisi kumbe imonk eyokholo lwesiHindu ekhuthaze ukubulawa kwabantu abokholo lwesiMuslim abahlala kwele India. Amapholisa athi uyathi Nasingana Giri wakhuluma amazwi la emhlanganweni owenziwa nyakenye ngenyanga kaMpalakazi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, Studio 7 linjani lapho bantu benkosi? Yebo, uyakubona sizikwenzile elinyindawo kuthi imali bayindlela kakhulu. Siyazi ukuthi kuzaphinda ngani. Sambeni ku-2023 kuma kuza kwenzakala ngoba sekuthi umatshi lokhulele ngakuda abantu bephila. Cela amathwa uyayizwa amabandla wonke abambala kuthi into engiyihulumende khona kuphela singadinga ukugabula abasudayo. Izingane ziyahlangana singqondo siwonini kanti usegcekeni kukhanya nje kuyini okuhluphayo.
Yebo yebo yebo, kuStudio 7 ndabalaleli. Ye hayi, ngiyajabula kakhulu lami ma umlayezo wami lowu ungavula abantwana beZimbabwe bawusho. Ye thina sifisa ukuthola umuntu ongasikhokelela elizweni lethu siqhubekele phambili lathi kwanise ukuthola imisebenzi kwelakithi. Kodwa amabandla afana lala agcwele ukudlala afana leleli likamonzoreleli kumbe yena umonzore ngegcwele ukudlala but ngizabala konke ngoba wafakwa ngabantu be-MDCT ukuthi abe ngupresident webandla lelo. Lapha la ehluleka ukuthi ngupresident lapha ngcono libisele uMakhube la. Umuntu lo vele kalazifiso sokuthi ilizwe ibandlaleni likhokhele ilizwe ngoba vele ungalalela inkulumo zakhe ungakhangela lokwenza kwakhe la ngendlela elivumelana abakhokheli be-MDCT abavumelana ngayo asonto lingamvumela litsho ukuthi uMonzora uthe sizangena kukhetho CMDC Alliance linalikwazi ukuthi yi-MDCT libe selivuma khona lokho. Seliqothela abantu ke lo muntu lo, seliqothela abalandeli benu bebadlale MDCT lo muntu. lanxa besile sifisa ukuthi sizame ukukhetha lona badlale MDCT but as long lithethe umuntu ogulayo lamfaka phambili ukuthi ngiyenza sikhokelela obviously mazomele nathi amaphilisi uzahlala phansi uma engadlalanga phansi sokumele akukhohlwe nokuthi siya ngapi ngapha kunguye sinilandelayo sithi asikhokelele hayi bantu be-MDC Alliance be-MDCT njengoba selingabantu be-MDC Alliance ngenxa kaMonzora futhi hayi zamani ukudinga umuntu ozakhokela ibadlaleli hayi ngoba uMonzora hayi yakugula lo muntu lo
ye sanibona nokustudio 7 ninjani sibonge kips kubindaweni sethulela zona ngiyadumala kakhulu into eyenzakala esidakeni plazini lasesidakeni ngo-December bekumhla ka-22 ekusembeni laphana enyameni ndlovu e-police station adibana namadoda ayeluhlupho lwendaba eplazini liyana indoda liyana yathi ngugumbo inabasebenzi bayo ukuthi kade beyovuna izitshalo belimile lapha eplazini waboshwa nabasebenzi bakhe nalo ubhuti wamkhashi bekuthiwa ukuthi bezothatha izilimo bezise kumakhethi waboshwa balala lapha ngavuka nami ngibuyela kusuka kwakhona ngabathola mpeni indaba yakhona iloke isiphansi phezulu balala khona lapho kokuthi bake bathobana namaphoyisa ensukwini ezedlule so ngizwa nidumala ukuthi umuntu ozathi ene-full document eyokuthi owner yeplazi kuzobuya umuntu wezanu p f obhethe mpofu ezovala abantu emaplazini nabo kokuthi balimile lezilimo zikhona angazi abantu bakithi sebabanjani abasenawo unembeza kuyangilimaza singabantu bakithi sihlukumazane ngale ndlela angazi ukuthi independent le yavotelwa izanu pf yiphi ngoba abantu bakithi abasenakho ukuthula osekukhona sobe kuhlukunyezwa ngamapholisa kumbe kuhlukunyezwa izanu pf ngiyabonga sengathi le message ngafunda kodwa ngizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi uma bezavalela abantu eplazini labo nokuthi ungananzeleli obhedi mpofu amaplazi akhe aqala from Nyameni Ndlovu uzuyefika e-White kathi kasuthi ngani kaneli ngani ngalokho onakho okhulumayo ngugilbert gala etholojo ngiyabonga
awusalubonani salubonani kustudio 7 okhulumayo ngujm oyo ngajabula le audio ma ingafundwa siyacela khona ngapho ukuthi libe lisikhulumele lo Monzora ukuthi engazoyenza njenge-last born elizweni kuyaphazamisa labantu akade bemlandela linake ukuthi umuntu lo nguye olihluphekisayo nawe sefuna ukungena ngegama elithi Alliance kuhamba njani ngokwakho kwe-TC lo kwela kami kancane engazophazamisa engazokuthi siyakholisa ma ilizwe lihlupheka kanjalo
salibonani bahluko salibonani ngixolisa ukungena kumbe kawuvunyelwe sathi ngokusendelwa le namba kwathiwa ngintsha e-studio 7 ngaphuma kuleyana ngangena kuleyo manje kangisatholi inews ezihlobo zami mani ngabe liyangizwa kwa-admin sengicela limbisele kuleyana sekumnyama angisazwa ngempilo yasekhaya limbisele kuleyana kwenze ukuthi ngikwazi ukuthola lami i-news ngiyazibonga ngokuzithoba kwakithi xolise mabe kungafanelanga ngingena
sanibonani ku-studio 7 lonke basakazi heyi hayi ndiyabonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo lo kodwa ke hey sihlala sinombuzo odwa nje kakhulu namhlanje ngifuna ukukhulumela phezu kwe-Mthwakazi Republic ukuthi Mthwakazi Republic ma yithi yona ayisangeni kuma-elections ama-by-elections wonke nje ama-elections yona ithi ayingeni yona ngicela ukuthi Mthwakazi Republic yona kahle kahle iyini ifuna ukwenzani ngoba into yonke le njongo yabo ma ukuthi abakhontesti kuma-elections kusho ukuthi vele ayikho total ngoba ma bona befuthi noma bafuna ukufaka imithetho ukuthi bacela ukuthi kuqinyizwe noma kwenziweni bamele bekwenzi belama-member of parliament belama-councillors belayo yonke lento so bona abantu bazobe we are from Norway beklaim izinto bayiparty noma bayini ngicela nje khona abo bekebe nabe khona abamthwakazi kebe ngichasisele nje khona lapho ngiyabonga kakhulu ngusidumo lapho e-Johannesburg
nikhona ngapho hayi thina siyaphila zinandi iindaba zenu siyakhulisa
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika Umongameli Joe Biden unanze ikhefu le Martin Luther King Jr. izolo ngokukhuthaza uZulu welemelika ukuthi agcwalisise umsebenzi owathiwa nguKing wokulwela amalungelo oluntu agoqela ilungelo lokuvota kwabantu abensundu. UBiden usole ibandla eliphikisayo lama-Republicans esithi libumba imithetho ejonge ukuvimba abantu abamnyama ukuvota. Ngakho uthe abantu kumele babambane benqabele limthetho. Amalunga emuli kaKing wona ekhokhelwa indodana yakhe uMartin Luther King Jr. III atshengisele ezitaladeni eWashington DC esithi iPhalamende kumele yethule umthetho oqakathekileyo wokuphatheka kwabensundu leminye imihlobo elabantu abalutshwana kunhlelo zokuvota iVoting Rights Legislation. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Muringayi.
Ama-states amaningi aliqakathekisa ngoba uMartin Luther King wayemelele wonke muntu oyi-minority ngendaba ze-voting rights, civil rights, le-human rights. Siyabona ukuthi futhi uthi umfundisi uMartin Luther King wayecabanga ukuthi by this time yathesi ngawuthiwa abantu abamnyama, abantu abangama-Hispanic lama-Latino lama-minority everywhere in the world ngawuthiwa ama-rights abo aqakathekiswa. But siyabona ukuthi 2022, 17 January, lokhe kuyinkinga. Siyabona futhi ukuthi ku-Senate sibona ama-Democrats wona angeniswa ngabantu abamnyama in Georgia, le-Michigan, lama-states ayengathiwa ayesehluleka ukuwinwa ngama-Democrats, abantu abamnyama came through for them. So esikubonayo okwakathesi yikuthi ama-politician, whether is Republican or Democrats, badinga abantu abamnyama during the voting time, but ukuthi bafake ama-legislation or ama-policies ancedise abantu abamnyama, ngoba i-poverty sibona ukuthi yiyo ehlupha abantu abamnyama. Health facilities, imsebenzi, lokuholiswa kwezimali, sibona ngathiwa kulama disparities le judicial system. So into yeleyi ebuhlungu ngendaba ezazilwelwa ngumnumzana Martin Luther King esikhathi sakhe.
Alubana ephila, ubona ngani beya kuthini ngemithetho elethwa ngama-Republicans, ama-Democrats athi ijonge ukwenqabela abantu abamnyama lamanye ama-minorities ukuthi benelise ukuvota ngobunengi, kanye lendlela nje abantu abamnyama abalokhe bephathwa ngayo?
We hope ukuthi abantu abayimajority abelungu they will reconsider ama stances abo ngendaba ze voting rights, ngoba siyakwazi ukuthi abaningi bethu abamnyama in a lot of states ukuvota lama voting rights have been the pillar of our communities. Abantu bakufela lokho, abantu lokhe belwela the right to vote. So ngithi mina ngathiwa ubaba umfundisi uMartin Luther King ephila lakathesi, he would not be happy with the events that have taken place.
UMnumzana Tim Muringayi ucubungula izombusazwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kulezizalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza, ikakhulu abavela eZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo zikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisela ukuvota ezabelweni zeMandebeleni. Ibandla leZANU-PF lithi lizabutha izihlalo zonke ezincintiswa ngenyanga kaMbimbitho kukhetho lwama-by-elections njengenhlala yenza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.